Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalilungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. AbeZimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola leMelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kweleMelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophila ukuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalilungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo Electoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucithwa kwemitshina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseSheko, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emndwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF. Yena othi ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezimele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province. Hayi, bengise polling station since ekuseni from as early as u-half seven abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje. They are monitoring iphisi, IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha ngiyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama shed. Ya kunembona ADA la manje nje amabandla atshiyeneyo labe MK ngiyababona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba checker ibizo lakho ku list. Bonke aba bayenza same job whether wena ufuna ukuvotela iDA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le MK uma ufika usiza abalaphana ba check ibizo kuphela. Then stage 2 sungena laphana sebe verify iID yakho. So siyangena phakathi usivotela ke uyi 1. Mina ngibone ispirit of togetherness. Ngoba ama tent lala, ama table lawa, they are not campaigning but they are assisting people. So ngunanzelele khonoko into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi, angazi labe sibabiza ama thawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi but ngelanga le election namuhla bathole ama peace job lapha baya babancedisa ukuphakha izimoto bagqoke ama bibha ngkhona eZimbabwe nje isikhathi esiningi mina ngibona ingane abantu abathola ama peace job nxa kuyisikhathi sokhetho yibona laba ama observers uyabe vele umuntu ele profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo yeSouth Africa usichazisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma and then ngivote kahle sesobheka ke imisebenzi esicelayo ukuthi sesizoyithola sinethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi shota ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcithi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya funa ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu e-IFP, Inkatha Freedom Party. Yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi, nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo. Kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma i-EFF.
Ngemva kwalolu khetho, amalunga edale lePhalamende azavotela umholi walo, okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele Studio 7 ngise Washington, ngingusithandekile Mhlanga.
The Voice of America, VOA.
Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwelemelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nqa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolu gatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu baxoxana lentengo abangenelisiyo yezinto zonke abazidingayo, abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo, bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundisa abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Inxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu othukela osinkwa izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 elemali phezulu ngamadola eMelika. Ichukela lizabe limchaya i-$3 edluleyo kusiya ngokuthi ungapi. Kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemsebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemsebenzi balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeZigi yona isitholakala kuhle yini ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
IZigi lokho abantu belizwa ngamahongahonga abaningi vela bakaliboni labasedolobheni. Abalazi abakazi balibona bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuzipepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki. Kodwa abakahlangani lalo, abakathengi ngalo, ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi lahlekelwe amandla iqinisa ifana lalezi ezidlulileyo. Hulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe, ingahlala imali ingabonakali ithenjiswa kodwa ingafika ebantwini.
Lo ke ngumnomzana efidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa ukuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu elinengi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leBulembe eFort Erickson esabelweni seMathabeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ngokuqhakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi lizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, ngoba lapho kunakhona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okunakhona kakhulu izulu ziyaphanga zijayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kulokuguquka komumo womkhathi, lingathini kibo?
Abalimi babafuye imbuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umumbu, kumbe amabele, kumbe inyawuthi lakho zingabe kulungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi eganyela kuphela luphi. Njalo ubuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogagu, izihlahla zonezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafisi abafundisa ukugcina amazinyane, ngoba amazinyane yiwo esithi profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungene loba yiphi ibhutshi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leBulembe elise Fort Rickson obesecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo osala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaveron kwele Botswana, lapho ayiqotshwe khona ngenxa yokuthi wayengela maphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usiphalo ludaba ngokugcweleyo seHaveron khona le eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhala basebenza emazweni athiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha uhlala kwele Botswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakoNkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limukani Dube Uto wakhathesi sokungcono oba kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lakhe umsakazo weStudio 7. Kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe leBotswana uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni.
Incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe hayi ukuthi ancediswe kumbe ini. So into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya. Yikho sihlangana lapho masifika khona ngale eMarina basichingela kuyaliwa nje ngoba somezi ukuthi basibophise futhi ngathi ayilina yenzanele ukucabanga but umuntu lo uyagula nika kwanzi uhamba eZimbabwe enje. So sidlala sihlangana lakho amatikiti ethu wonke nje ehlelwe ngebhalo ukuthi illegal immigrant. So bathela liphepha lona lelikhomba yena.
Udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokheli liphumele phandle.
Asikaphumi ehambweni lolu elibadresiki lolokhe siphakathi kwalo. Ubhuti lokhe salinde i-operation yesi-2 eMarina ukuthi bem-operate and then bemlungise kahle bebisele ithumbu. Manje usasebenzisa ibhegi le-storm. Njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikhole eMarina ukuthi besifonele and then ehambe elungiswa. After that asikwazi ukuthi sizama kusiphi stage kumbe kuzaba njani.
Unkomo yena osesenelisa kwesihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonge kakhulu kusukusela ebunzimeni lo kade emphakathini wakwabuza uzofika okakathesi isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonge kakhulu isibani esisincedisileyo kwaze kuzofika lakathesi.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bakubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, saphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala. Amuse sibhedlela amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha.
Udaba olufana lo likaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye lakwele South Africa lapho iningi elingela maphepha uhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibhedlela. Umsekelo womeli weofisi yeZimbabwe leBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende weBotswana.
But sasifatshela abantu ukuthi kungaba njalo. Uhlani ligijimi libuye embassy. Lingabuya lapha embassy siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela i-temporary travel document. Temporary travel document lana is valid for 6 months. So umuntu ngavele we-travel document lana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo. Esikhathi esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo.
Noma nje kuvame ukuba le mbiko kuthele eBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa yokuswela kwamaphepha. Lokhu kukhuzwa njalo nje izinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi ezibhedlela esisekhaya. Ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemelika, idale lejuri liqale lamhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Lokho kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha likamnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye. UCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi wayayicansini lo Trump. Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli zindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilamantu abalichumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamachumi amathathu lane 34 aweteswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Moringai.
I prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi why efihla information enjenge ka Stormy Daniels why hamba la yenza izinto ezecansi ngoba sasibona ukuthi ngo 2016 irace yona le presidential race eAmerica between yena lo mama uHillary Clinton yayi tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye ama ala esephumile ngesikhathi sonaleso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica so ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena lo imali zona lezi okungekho emthethweni but ijury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yilipi ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadela yona unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe if they were personal notes kwakungela nkinga but yena wakufaka as a business a transaction so yona le imfihlo yengantwa imngenisa enkingeni
ngokubona kwakho nqa uTrump engatholakala elecala usekelo lwakhe lungehla kancane na
okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na hayi lokho sesikumelele sonke ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le indaba namuhla until babuyele either conviction acquittal or ihang jury ikhuluma ngokuthi babe ngakwanisa ukuthi waqila yini igovernment o waqamba yini amanga sokala cala
kungasetshenziswa idale lejury ubona ngani bekungaba lomehlo kona
angiboni nje ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama Republicans vele ahlala lama Republicans ama Democrats ahlala lama Democrats so khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe but kulabantu abasibakhuluma njengama independents ama independents angkhona singakhangela igroup lang khona ngama suburban women educated women labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow so khonapho ngama 2-3% i 2-3% yona le engama independents they are not democrats they are not republicans yiyo abayilwelayo so kunganthwa kusase khatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani
Lohoke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwelemelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe. Impahla eziyemakhaya kakhulu bakithi ngicela isupport abangizwayo umalayitsha umuntu ongumama eyathengisa lami ukudla kona phela okuchini kodwa ayikaphakami kahle nje ibhizinisi yami nje ngizaposta emagrupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa hlezi kungasebenza abantu basekhaya kungaba kukhulu ngiqhatha abantu basekhaya especially amantombazane lokuchini la ngapha lase deep suit
singathi ke kulayitsheni lapha ke ulayitshana
abafuna ukulayitsha impahla bangifonela enambeni yami ngingayibiza bangithola ku 060 994 3567 inamba yami ngiphuma every month end Blawayo Plumtree kwaMbediba emakomanguba ngivaya Botswana iBible yangithandi ngivaya Botswana nje indlela yami engisebenzayo
kodwa kunjani wenqebeka yini
ngisupportwa ngabakhona ngapha babudu basebemazweni abathi sisiphathwe sicela usithengele ukuthi usihambisele ekhaya hayibona bayangisupporta kakhulu yibo abangisupporta kakhulu ukudlula abala lapha abanengi kakhulu zinengi kakhulu imoto zinengi kakhulu abantu abalahlekelwa imisebenzi angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokhu okokulayitsha zinengi kakhulu impahla kungasilabo abasemazweni abangithumayo ayalambalubangi la business ngithanda kubabonga kakhulu uma besizo
lawo basemazweni bakuthuma njani
kahle kahle abantu bemazweni babanithemba kakhulu angazi why ngiyabonga kuloko futhi yiba uyathumela kuyimali ukuthi ngicela unithengele ukuthi lokuthi 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 uyihambisele kumza wami kumuhambisele kumamami kumbonghambisele endaweni enje mina bese ngibisele receipt yakhe bese sichajana ngendlela nje esichajane ngayo uhamba kanjalo nje
ukuchaza njani
kuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini basithi nje ufuna ukungiphathisa ngicela unithengele idli yami iphelile yokwakhe ekhaya ngicela uyonithengela ama ipenda enje enje ehlobolwe olhlobo olunje ngenza khona lokho akulokuzenge ngimtshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingapi lapho ngidole khona ipenda ipenda nazi enamel oyi water paint wena ufuna ipi color acho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokubinjalo imali engaka okay mina ngucharge imali engaka
asidube ubhathisa ke ezokudla lezi sifele emlonyeni la uyachajwa la
ye angithi ngizomenzela igrocery uza ngenzela ilist ngicela unithengele ukuthi lokuthi 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 ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje nxa kuukuthi 3 rand 99 uyothola nje kuyi 3 rand 99 wesithi okay ngoba ngithi uthenge into ziwu-10 imali engaka sivumelane kanjalo nje mkhambe kuyosidiliva
egwanda uyafika
hayi egwanda hayi ibhedbija ngiyithanda kodwa sengingafika mangiyithunyiwe
lo ke ngonkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalayitsha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, Studio 7. Siyamuzwa uChamisa into azikhulumayo, lento azibhalayo kule njini. I'm thinking le ndoda le idlayo esisikhasa. Ukutshona ireporter kobo Sadak, ureportana. Ubona nathi Sadak ngavuma ukuthi belo new kid obuthe eZimbabwe. Sikhathele nathi into zikaChamisa lezi. So that everyone oyetshona betshintsha ama-t-shirt, betshintsha amabizo e-party, betshintshane. Sikhathele nento zikaChamisa kahambe okwenzela yibo lokhu eyarale le, nothi la. Kanti lathi futhi amabandla akithi ngapha, omthwakazi, o-MRP. Hey, ungalaleli even amadoda angkhona omdenda jilumbu. Ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni, amadoda ezwini. Akhuluma into ezihlala enhliziyweni. Ndizokho imiqiniso lipheleleyo sibini. Ngoba kwabo chamisa ukuthi umuntu enginjini ngakhonkota phandle ugijima uthi abanye nomngene endlini uvala umnyango. Injani nxa sihambele bese zophuma ethi abenkwazi vita sozililumo ngokwangakhona. Ukukhathele nento zabo chamisa lezi.
Studio 7, Studio 7 hello. Ya ke sikhuza umhlola. Lo simuzo ethi izindona zakithi izosokumele zibambe uhlelo kulala abantu kangaka ngemva kwalokho bese kuthwa uselungise imali. Leyo mali wayengazange alungise ngayo eZimbabwe wayekele kubulala abantu. Khangelani manje wakhipha izili. Akheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni bebhadala abantu bonakala bebala ama dollars yasemelika ebhadala abantu president ibale bonakala iphethe imali ngezandla isidathe president bakithi singavumi ukubuswa isipuku lesi isipuku asihambe sobhukela kiwe Zambia zinduna zakithi la kwenza khonoko thina si MRP sazoyiqala phansi
chamisa abantu azayilungisa ebambisane lalesadak ngoba lesadak le lokho kuyizana izana le nazama ukuthi kayi mesibaphe ivikelwa yiyo le ANC iANC le ilokhu kuyizana uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama ruling party akusadakileyo isadakileyo ibe lama opposition party khona lapho kuyaphuma kuqala khona ukuba le akuba lulu ukuthi ukukhitshwe lezana ngoba lezana le ivikelwa yiwo lawo ANC so akulanto ezalunga la edlowe kusesilabo abantu abathendezela ukuthi ANC le iphume manje amathubo ukuthi izana la iphuma besekhona ngoba edlowe kusesila le mgrukudi yabo ANC la izana la ngeke iphume yahlali busa inkano kuphela ama opposition party angeka uvumele ukuthi iZRPF lokhu ichana seZimbabwe abantu babe befidwa ngamazwi abo bazokuyala lokho izokuphuma lezani le ithandinga njani ngaba ama opposition kusadala ngiyabonga uMasenga lakho obulawa ephumule kwedokthini iANC lo bengarigibuyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bayo ibanikeza izindlu zokuhlala ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igrosa abangasebenziyo.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Hayi isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.